Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 inhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ofuna ukuphuma endlini ungena kumbe ungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula kumbe lanxa sikhuluma.
Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezisichiyagalolunye 9.2 million.
Umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty. Ila almost 90 days ilokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amahlanu 512. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers, abaphindele ekhaya bivela kwele South Africa, abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi edlula ayisithupha 64, asebebulewe yiso labo sebeyisithupha. Asebehlolwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 63,347. Emhlabeni jikelele, abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula eziyisichiyagalolunye 9,225,827. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 475,076. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4.9 million. Kubika abenhlanganiso eWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amathathu 315,410. Labulala inkulungwane ezidlula eziyisichiyagalombili 8,334. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,982. Kubika abenhlanganiso eAfrican Union. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uZulu weZimbabwe sokumele aqakathekise ukuzivikela ekuthelelweni isifo se-COVID-19 njengoba inani lasebetholakale belaso kumaviki edluleyo liqhubeka liqonga okwethusayo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe selikusigaba sesibili sokuphindela emsebenzini lokuvulwa kwenhlangothi ezithile zempilo ngemva kwe-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi inani labantu asebebanjwe i-COVID-19 eZimbabwe selizedlula amakhulu amahlanu 512, kuthi abangamakhulu edlula amane 438 bengabasuka kwamanye amazwe angomakhelwane abaphindela ekhaya abagcinwe endaweni ezijeneyo zama-isolation centers. Ingcithi sezempilakahle zithi inani lasebefunyana belo mkhuhlane selikhuphulwa layisimo somkhathi esomqando oselizweni okwamanje lapho abantu abaningi abahlaselwa imvimbano lophepha okuzitshengiselo zalomkhuhlane lazo. Lezi ngcwethi zikhuthaza uZulu ukuthi kumele azinikele ukuzivikela ukuthelelana lomkhuhlane khathesi kulakuqala, atshengise isifiso sokulwisa lomkhuhlane engameleli ukufuqa nguhulumende. Omunye walezingcweti uDokotela Gary Shaba yena othi abantu kumele baqhubeke belandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization ezifana lokugqoka amamaski.
Wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe gqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane. Ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo amamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Lokhu kusekelwe nguDokotela Henry Madzorera, unobhala obona ngezempilakahle ebandleni leMDC Alliance.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased now to 512.
Inani labantu abalala umkhuhlane selikhwelile. Sokumele abantu babe lokunanzelela. Kumele abantu bengaminyezelani bageze izandla. Kumele abantu bengabuthani njalo bengavakathi ongela sizathu emaphandleni lasemadolobheni.
Observe the issue of social distancing.
Iningi labantu abalala umkhuhlane ngabavela emazweni afana leSouth Africa, Botswana, United Kingdom lamanye, kodwa ngenxa yokuyekethisa kweziqondiso ze-WHO, abantu abatholakala bele COVID-19 abangazange baye kwelinye ilizwe sebebonakala inani labo liqonga kumaviki ambalwa edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, kulamapholisa alishumi lanhlanu akwele Botswana asebefakwe endaweni yokugcinela abanakanela ukubana balomkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokubopha oweZimbabwe otholakale elomkhuhlane lo. Amapholisa la kade ebophe omunye owesifazane ongene kwele Botswana ongekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Umphathisihlalo wekomiti ebona ngokuvikelwa komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, uDokotela Kiring Masupu, wethule umbiko lamuhla esithi kulamapholisa asengeniswe ngaphansi kokuhlala bodwa ku-quarantine ngemva kokunakanelwa ukuthi bangabe bethathele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukuthi amapholisa la edolobheni leHaberon abophe umama weZimbabwe ongene eBotswana ongekho emthethweni. Ngesikhathi evalelwe esitokisini elinde ukubuyiselwa ekhaya, wesifazana lo utholakale ukuthi ulomkhuhlane we-COVID-19. Ibizo lakhe alikhitshwanga ngenxa yesinqumo sikahulumente weBotswana esokuvikela bonke abagula umkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa afakwe kundawo zokuvalelwa wodwa balinde impumela ngemva kokuhlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19. OweZimbabwe uhanjiswe esibhedlela seSekutumile Masire eHaberon lapho ugcinwa izigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19. Omunye oweZimbabwe kwele Botswana, uMnumzana Benjamin Spanda, uthi isimo esibhekane labantu bekhaya sinzima okwenza ukuthi beqe umngcele noma bebhekane lengozi yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo esikhona lapha yikuthi is either ubulawa yi-corona or ubulawa yindlala, whereas abantu basekhaya I'm sure they are conscious about indaba le lokuthi kumele bazivikele, bavikele nabanye abantu. Kodwa kwesikhathi isisu nxa singela lutho sikwenza ukuthi ucine wenze ama decisions a desperate.
Kukanti omunye wakhe uMnumzana Pekas Ndlovu la uthi isimo sekhaya senza abantu babhensele ukuhlupheka beseqa umngcele bengena kwamanye amazwe.
Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19 iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belokhe befohla befohlele eBotswana behamba ukuyadinga imisebenzi. Ngezindlela kushengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
Ayisikho kwakuqala kutholakala beZimbabwe abangena ngekho emthethweni kwele Botswana belo mkhuhlane we-COVID-19 osokusenza lelo lizwe lesabele ukuba ingozi enkulu yokumemetheka komkhuhlane lo izavela ebantwini abadabuka phandle kwelizwe. EleZimbabwe lalo likhala ngokuthi izalwane zalo ezivela kwele Botswana leSouth Africa yizo ezibuya sezibambe umkhuhlane we-COVID-19. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abe bandla le MDCT ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edalele parliamente awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Besithi bakwenza lokhu belandela isinqumo somthetho ndaba weSupreme Court okubikwazi ingcitshi zezombusazwe ukuba sokuzakwenza ibandla eliphikisayo liqhubeke lilingelamandla okumelana lebandla elibusayo leZANU-PF edalele parliamente. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaxotshiwe laba bayisishiyagalolunye ababalisa omnumzana Amos Chibaya, Hepmo Chitsiba, Murisi Zvizayi, Muchaurayiwa Mugido, onkosikazi noMathemba Ndlovu, Ana Myambo, Francesca Ncube, Virginia Muratsikwa loConsilia Majaya. Loba nje umnumzana Nelson Chamisa wancintisa kukhetho luka-2018 engaphansi kwe-MDC Alliance. Umthethwandaba unqume ukuba i-MDC Alliance ngumanya nomabandla athi i-MDCT, i-MDC eyayikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, i-PDP ekamnumzana Biti, i-Transform Zimbabwe ekamnumzana Jacob Ngarivume, iZanu Ndonga, i-Multi Christian Democratic Party leZimbabwe People First. Lokhu kwenze ukuba uMakhuphe athathe isikhundla sakhe sokukhokela i-MDCT wahle waxotsha amanye amalunga edayele ephalamende. Namhlanje isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Phugeni wazise ukuba sekuxotshwe abanye njalo.
Ama-recalls njengoba sihlala sitsho ukuthi umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty.
Uqhubeke esithi bazaxotshwa bonke abasephalamende abasekela uChamisa.
Sila almost 90 days amachumi achiya ngalolunye lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongu-president we-MDCT. So mangabe uye eParliament ngegama le-MDCT wena buzo sithi hayi wena usungwe MDC Alliance Party, hayi uyazixotsha wena eParliament, uyazixotsha nasemhlanganweni. So okungcono ukuthi ubabuze bona ukuthi kanti bazixotheleni emhlanganweni.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi lokhu kuzabulala ibandla eliphikisayo kuphe ibandla leZANU-PF intshukuntshu.
Okwenzakale namhlanje lokhu ukuxotshwa kwabameli bebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bexotshwa ngelinye ibandla abancintisana lalo kuyinto elihlazo kakhulu nxa sikhangela idemokhrasi kumbe ukuzivusa ngendlela ekhululekileyo elizweni leZimbabwe. Ibandla leli elibaxotshileyo kulibandla elizimeleyo kodwa elikhanya selisondelana nalelo eliphikisana lalo kumbe elibusayo eleZANU-PF. So lokhu singathi kuyikuphela kwedemokhrasi eZimbabwe, kuyikuphela kokuthathwa kwentando kaZulu.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mlungisi Dube isakamuzi seHarare.
Ukuxotshwa ePhalamende kwama-MPs la amanye ebandla le-MDC Alliance axotshe libandla likaThokozani Khuphe kuyinto edanisayo kakhulu eZimbabwe, kakhulu nxa sikhangelele ukuthi abantu abavele babavotela besebandleni le ababelithi ngelika-MDC Alliance elikhokhelelwa ngoChamisa. Nxasokunje kubana kutholakala ukubana oKhuphe balamandla ukuthi beqhubeke bebaxotsha ePhalamenti kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukubana izifiso zabantu azilandelwa eZimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Wezivela kwamanye amazwe.
Izizalwane zeMalawi namhla ziqhobe ukhetho lwesibili olwe-rerun olokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela olwasolwa ngabaningi ukuthi alukhululekanga lwesulwa ngumthethwandaba. Umongameli Jacob Zuma wayengumongameli weSouth Africa umiswe phambi komthethwandaba namhla lapho abachuchisi abedlulisele phambili ukuthethwa kwecala alitheswayo elenkohlakalo ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Amapholisa kwele Melika amise ukutshengisela kwabantu e-Washington DC ngomvulo abakade bezama ukuwisa isithombe sowayengumongameli umnumzana Andrew Jackson obikwa wayelobandlululo.
Okwamanje wothi ngidedele uChris Gande weStudio 7 esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Udubo lwezomnotho elizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo, njalo ngapha lentengo yokudla lenye impahla yezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Baningi-ke akade besitshontshela, baningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi sesiyaqhubekela phambili-ke zithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlonze. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi ngekampani ngekampani, ne-industry ne-industry, akhe bivame ukubona kuma-bargaining councils enu lapho ebinegosheta khona ukuthi linikwa phela imali elohlonze.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mgasa uthi imali kayiqutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithethileka lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisiza wodwa isipeshalisi laba bahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amaelazi wonke basebasafunyaasebasiva lapha labo asebewoda khona lapho uveka khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-fiveboni amatsha lawa lama-ten kube sokusimangalisa ukuthi yalithina nje bana imali zona lezi nxa zithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka kutshiwe lazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali lezisezisenzwa ao okuba nzima bisendi kube nzima sekusela izolo abantu sebesehluseka lawo ama-customer besuleke ukuthi bethenge i-gift card yikho lakade kungathi kulohlupho khona izini le mamakhethi laba abahotisa ama-vesgate lapho besho kufika nzima bebeyala imali yambona so singazi ukuthi yathi uhlupho lwangona lusolanike ngani ngoba imali mayivele yafakwe elizwe kumele ukuthi ibisebenze. Sengikhuluma le-circulation-i imali yezibhadela i-circulation olayo ngolayo izabithelela ezandleni zakhe. Uma isisiya komunye nesuke ukuthi iyahamba komunye ophinde iphendule khonapho ayi-circulation sinesikwaziyo kudala sisafunda wawutshwa imali xa i-circulator iyahamba ifike ebhenki iphenduke isikhathi sivuya isindela isibamba kwesinye isandla but wakatezimfande ukuthi bengalaba abazelele nemali
iyabikuo. Ingcwedi ecubungula ezomnotho umnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
uhulumende nxa ekhulumisa ngokuthi bedelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwezintweni ngoba izisebenzi kahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi bayabe vele sibehlangelele ukuthi sokule mali eningi nxa vele sokuhlangene manje ukuthi badanikwa imali yangaphandle kusekuphambaniseke ngoba umsika omnyama wemali yangaphandle kuthi kusabalale siya khona so ngibona ngathi ngiyakwatho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu
Uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa ukwehlukeleyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo secoronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Sathinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe i-Amendment Bill No. 2. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenza makhaya noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Gove khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi inkohlakalo isinjengemvukuzane esibulele ilizwe osokusenza lodubo lokuswelakala kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo luqhele ngamandla. Intsha yeZimbabwe ithi isikubone kufanele ukubana kukhulunyiswane ngalolu daba kabanzi. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe nguMike Gove weStudio 7 lomnumzana Kelvin Manduna, enye yalezi ngcwethi, yena othi inkohlakalo eZimbabwe isiphambanise intuthuko yezomnotho lezombusazwe.
Ngathi sile nkinga yenkohlakalo eZimbabwe and basithembisa ngesikhathi sekhu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelelisa iba worse. Siyezwa umongameli ekhuluma nga-cartels, sizwa u-chief justice laye khala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxa bebopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi ayi ayisebenzi ngamandla abo wonke. Bathi babopha laba abantu abakhanya ngani bancane kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-Honorable Prisca Mfumira nangu njalo ubaba u-Obadiah Moyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumende uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubo?
Ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela ikaPrisca, so luzakuzwa sokuthiwa amanye ama-charges were not successful have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuzuthi izaphela njani i-case leyani. Eka-Obadiah, I think the general consensus yabantu ukuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyi nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected. Kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obadiah. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. He's not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona akula case lapha ukudlala lati just ukubotshwa ukutshengisela ukuthi we are doing something but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nxa sesithinta udaba lwenkohlakalo awusitshele mantuna ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama-levels esifike khona inkohlakalo is now a facet in every esiyenzayo. From usakhumbula nxa kade uhamba estratini uya driver amapolisa demanding bribes. Nxa uzama ukwenza ibhizinesi kumele ubhadale lapha langapha, iya-cost i-development yelizwe.
Indaba leyenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni. Ulawu inamazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela yokuziphilisa.
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuzalunga if we could get umungameli who is committed to fight against corruption But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and corruption yethu it's political as a start iqalisa ngama politicians and abantu labo bayalandela. If we had a political class and omongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials won't get they would toe the line because there'd be zero tolerance to corruption.
Manje abantu sekumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe.
Mike, iqiniso mina angilasthemba for our young people and our youths. When I was last in Zimbabwe, ngangikhangela ama youth ethu ubezwe bekhuluma. Umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe, kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kuwe point where as politicians, we are able to change culture. Labo bazakhula benjalo.
Umnumzana Kevin Manduna, yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Ove we Studio 7 ecingweni ese Washington DC kwele Melika.
Dr. Hagazo, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uya kuda lapha.
Kama ngiyakhanda nomphimbo makha lapha neki langana ukuthi ayikulona.
Sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million. Abebandla le-MDCTA ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awo-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Craxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.